nxa kuthiwa umuntu kamongameli utshaye umuntu kuba lidaba olukhulu kakhulu. Omangalisayo ukuthi abaphephandaba akahulumende lemisakazo ikanye ne-TV azange bephathe ngale ndaba, kibo kube ngani indaba engazange yenzakale. Kodwa akumangalisi kulaba abaikithi esikwaziyo ukuthi bekusenzakalani ekhaya kunsuku lezi ezedluleyo. Siyakhumbula okwenzeke eChinoyi kuma-weekend adluleyo, lapho uGrace othethisa ukhulumeli sikamongameli uGeorge Jaramba emthethisa ngendlela asebenza ngayo laphatha ngayo amaphephandaba. Engibona kusenzakalayo ukuthi ama-editors amaphepha la abe lokwesaba behluleka lokuthi beyibambe njani indabani, ngoba akulanye indlela esinga-explaina ngayo ukuthi bezinganakuzange kwenzakaleli ukuthi nganakula nto eyenzakalayo mayelana lo nkosikazi uGrace Mkhaba.
Ngezinye indlela uJaramba nguye othe emisakazweni lamaphephandaba kahulumende la lingayilokothi lindaba afuna ngiyangiswe okwedlula okwenzakalayo.
Ngibona loba engazange ikhulume uJaramba ama-editors ngabe belokwesaba ngoba bengazi ukuthi beyiphathe njani. Engibona kusenzakalayo ukuthi laye uGeorge Jaramba engxeke ngalezi nsuku laye ukuthi laye kethule ukubaza indaba leyi, ngoba okwenzakala ukamehlela ngaloliyani usuku ethethiswa phambi kwabantu kungenzeka ukuthi laye kakwazi ukuthi ebambe njani into lezi i-TV. Uyabatshela ukuthi bebhale izitori bezimisa ngalolu hlobo ngoba kazi okungamvelela. Bonani indoda nje sihlezi laphana engakwazi ukuthi ibambe ngaphi ichiye ngaphi. Lama-editors la aswele i-direction ukuthi bebhale izitori lezi, kumbe engibona kwenzakaleyo ukuthi bapho ngokuthi ngibona selichiye singalithinti ngoba bengakwazi ukuthi ngalithinta kunokuzayenzakala kiyo.
Ekamnangagwa eyokugula kwakhe bayiphethe njani?
Bakho kube njalo kuthe kusenzakala bathule indaba le ithe isenzakala eGwanda ngomgqibelo ngesonto amaphepha azange ebhaleli ukuthi kathi lamaredio azange ebhaleli. Sibone ukukhulunywa ngalo ngenza uminister of information uChris Mshoa esekhiphe i-statement esefishi i-Friday government otshengisa ukuthi bakho basabile akufanani lasibekuqaleni ukuthi bebezakhe bebhale betsho ukuthi amaphephandaba lama-radio station bebebhali kakhulu bekuhlangothi lukamnangaka. So ngibona lapho kubathethe nge-surprise azaye bebe ukuthi benzwa mlingani lolu daba.